Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 kuMpalakazi 2024 ngoCape Stube. Endaba lezethu lamhlanje.
Abanye umuntu bavele bathayela umuntu esethekha amanzi lawa ukuhlakanipha umuntu kabe segijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni.
Inani labantu asebephele engozini zomgwaqo eZimbabwe kusukela mhla ka-15 kuMpalakazi selifike kumajumi phose ayisithiyangalombili 77.
Mbona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye kumbe iSouth Africa, Botswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese belethe iripoti kuChelimane ukuthi basebenze njani, ngoba sena sizothi nxa uChelimane ziningi izinto abezenza.
IZimbabwe Council of Churches ithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa angenele kule Mozambique wokuxokozela kwezombusazwe okumangalisayo. Uhlelo Woza Friday lamhla kuqala abakhuli abatshaye kwazwela lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebephele engozini zomgwaqo eZimbabwe kusukela mhla ka-15 kuMpalakazi selifike kumajumi phose ayisithiyangalombili 77. Amapolisa abika ukuba abantu laba bafe engozini ezedlula kancane inkulungwane 1211. Ngomnyaka odluleyo ngesikhathi lesi kwafa bedlula kancane amajumi ayisikhombisa 71 engozini ezifika phose inkulungwane lengxenye 1454. Amapolisa athi abantu abedlula amakhulu amane balimele engozini lezi lonyaka. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi kwezombusazwe.
Imbiko leyo yimbiko eqondileyo sibili, ngenxa yokuthi siyakunanzelela ukuthi ama-accidents abikwa phose nsuku zonke, lama-fatalities angikhona bayawabeka kube mgceke. Okungaba kukhomba ukuthi izimbangela zangkhona lokhu zisiya zisiba izona eziyane ezijale ukuvama kuphinde kube mhlawumbe lokuthi ziyengezeleleka. Okwakuqala esingakunanzelela ngama-accidents lawa yokuthi imithelela yakhona imbalwa. Okwakuqala sikhuluma ngayo imigwaqo yokuthi vele imigwaqo elizweni kayiqondakali kuhle yebangela izingozi eziningi kakhulu ukuthi umuntu engavela phambanisi kakhulu nxa engayijayelanga emgwaqo leyi. Okubalisa lama highway oVictoria Falls Bulawayo Road, okubalisa oBulawayo Bedbridge Road. Last week nje ngeyahamba ngoBulawayo Victoria Falls Road, hayi nxa ungawujayelanga sibili imoti singanamathele ezihlahleni. So khonokanye kuyabangela ukuthi ingozi zibe ziningi kakhulu.
Singathi okwesibili khonapho-ke kuyini ba?
Okwesibili sesikhangela esingathi khona yi-condition umbisimo sezimota zonezo eziyabe zihamba. Ngoba engunanzelelayo nxa ngisebenzisa umzekeliso wemoto engangibuya ngayo, ngayibona nje ifika lapho emakhona ichibilika futhi abantu bathwala ibuyela yayisiyebhinga. So ngasengizibuza ukuthi imota leyo ivele ibisuka umango omude iyafika koBulawayo, ifika kuphela ichibilika kusethula lokhu kade kuvela khona le, siphinda futhi siloda abantu sibuyela, iseviswa sikhathi bani. So ngokunye okwesibili ongabe kubangela izingozi ukuthi izimota lezi zihambe imango emide zigijimisa ukuthi umuntu enze iprofit, ngoba ngezwa sibili umuntu wakhona ekhuluma esithi hayi namhla ngenza itarget 1.6 ngibambile, meaning $1,600 uyichayile. So kusho ukuthi bagijimisa amathagethi kodwa izimota lezo kazikhangelwa, ngoba sikhangela ingayo imoto ifika egarajini kuphunyulwe imota iyekhangelwa iseviswe ingakazi yabuyela, but ngathi afika achibilika futhi bangena abanye abangenayo yabuyela. So ngokwesibili kwenkoko bangena izingozi esizizwayo lezi.
Yizo kuthiwa kodwa kulabanye phela abanathi abedlulisa amalawulo.
Ngenye yezimbangela ngaleyo ukuthi esingathi yi-human error, umuntu onguye otshayelayo kube nguye obangela ingozi. kungaba izizathu ezimbalwa ezibangela ukuthi umuntu enze leyo nguzo. Kwakuqala ikhona ukuthi abanye umuntu bavele bachayela umuntu esethekha amanzi lawa okuhlakanipha, umuntu kabe segijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni. Ngengathi nje izolo ngiphakathi kwakho lokho ngama-onda fit bengivela kwasekusile khona nothi izolo ngemva kwayizolo. Umuntu lwana ngigade nje imoto yakhe ngifica ukuthi no undoda ngendlela adrayiva ngayo uvele kaqedakali. Abantu bagcwele phakathi khonapho. Khonapho ngisanda ukungena nje nxa ukwazi inkulumane ngisanda ukudlula komnyoro abechaya umuntu wesikane kade zihambele eceleni. Okukhanya ukuthi vele undoda yabo bedakile. So ukudakwa umuntu abesechayela izimoto yikho kubangela ukuthi ugcine sokulama-accident. Ngoba lwana umuntu weziya kusinda egcekini simbuza kathi udrayiva njani echaze wagijima ongampi u-overtake imoto wathutshelela lenye imoto kati uzenze i-Edon Collegini kati ukuhamba njani.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcweti kwezombusazwe ekunhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu weZimbabwe Council of Churches uthi isathi kumele iphathise eMozambique ukulungisa udubo lwezombusazwe oluqhamuke kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. IZimbabwe Council of Churches ithi umgcinisihlalo weSADC uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhuthaze abaphatheke ukhetho lolu ukuthi bahlale phansi bekhulumisane njalo beqakathekise intando kaZulu kanye lokuhlaliseka elizweni. Ngesikhathi esifanayo eleMalawi lithi kulabadabuka kweleMozambique abedlula inkulungwane asebeyiziphepheli kulelo lizwe ngenxa yodlakela osolumemetheka ezabelweni eziningi kweleMozambique. Kusenjalo, inhlanganiso yecubungula ezombusazwe kweleMozambique iPlatforma Decide ithi abantu abedlula 125 babulewe kuyonale iviki njalo inani labafe kudlakela lolu kusukela ngomfumfu selisedlula 252. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sibanda, umqondisi weChristian Alliance of Zimbabwe.
Bona kuqakathekile lokhu okukhulunywe iZimbabwe Council of Churches, ikakhulu thina ngapha eZimbabwe njengomgcini isihlalo weSADC, ukuba lindaba yokuthi abantu bayabulalana, kuyadilizwa izakhiwo, njalo siyananzela ukuthi iMozambique ingagcina ingena empini enkulu kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kube le ndlela yokuba iZimbabwe incedisane lamanye amazwe alapha eSADC ukuba ngumlamulankunzi, ukuthi kungenwe kuyesetshenzwa kulethe ukuthula ebantwini beMozambique. Siyananzela ukuthi iMozambique ibisiqhubeka isisiba lomnotho omuhle kakhulu, kodwa lokhu sokuzayibisele emuva.
Ye, nxa sikhangela amanye amazwe aku-Southern African region, khonapho ukulwisana khonokho kuseMozambique kujoni emazweni anjengeZimbabwe, iZambia, South Africa, Malawi lamanje?
Kuyingozi kakhulu ngoba ngokokuqala abantu ababalekela impi bangena emazweni lawo, njalo siyakwazi ukuthi iZimbabwe iSADC siyasebenzelana. Nxa ilizwe lethu elilodwa lingani lilodubo, kuba yinto eyafektha sonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile kakhulu abaningi bangena eSouth Africa ngalela ngapha kithi bedinga ukuphephela, ukuba isiphephele. Akudingakali ukuba kuze kufike lapho, ngoba mbona ngani into yokuthi uhulumende wethu la eSouth Africa labo Zambia bengangenela beyincedisa.
Siyabona ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye umgcinisihlalo weSADC, kodwa abanye abantu bathi hayi kanye layo wayengenela kukhetho lolu ukuthi angalungisa, kodwa khona kahle.
Mbona ngani upresident ngobudlelwane alabo labantu beMozambique engancedisa, kodwa siyananzelela ukuthi vele yona iSADC nxa ilungisa indaba ezinje asotshela imane ongunye oyilungisayo, kulungiswa labana be-Organ for Peace. Ngakho bembona kungaba yinhlakanipho ukuthi iZimbabwe icele abanye kumbe i-South Africa, oBotswana labanye ukuba bahlangane bayelungisa bese beletha iripoti kutshela imane ukuthi basebenze njani. Ngoba siyananzela ukuthi nxa ungutshela imane ziningi izinto abezenza, kodwa engakwanisa ukuthi a-asayine abanye behambe belamula lumsindo osukhona, njengalokho okwenzakala lapha eZimbabwe ukuthi kwacelwa upresident omunye waseretayile uThabo Mbeki ukuthi abuye ezoncedisa, kumbe kudinga upresident omunye oseretayile ovele esebenza lezi ndaba. Imzekeliso ngaba nguye ubaba uThabo Mbeki, kumbe omunye upresident ongaba eyamukeleka ngabantu abeMozambique njalo yiSADC.
Umfundisi uSane Sibanda ngumqondisi womanyano we-Christian Alliance of Zimbabwe ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Ulabatshayeli bezimota ezinkulu abadabuka eZimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia leMozambique abathi bazatshengisela eKazungula Port of Post ngomvulo besola imithetho yakweleZambia ebavimba ukuba bengene kulelo lizwe. Bathi inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamakhwatsha eZambia, 15,000 khwatsha, efunakala umtshayeli munye ngamunye ukuze edlule kulelo lizwe siya kwamanye amazwe, iningi ngokokuthi abanye babo sebephelelwe ngumsebenzi ngoba behluleka ukuyibhadala. Baphinde bathi kuningi okunye abakhonona ngakho abakubikela uhulumende wakweleZambia ongazange azihluphe ngezikhalazo zabo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zakweleZambia ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Israel namhla lihlasele isibhedlela seKamal Adwan eGaza, lapho kutshe khona indawo enkulu okwenze njalo ukuba kususwe izigulane kuleyo ndawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu ababili akade bephakathi kwezindizamtshina yakwele Azerbaijan ewele kwele Kazakhstan izolo bathi bezwe umsindo phandle kwayo ingakaweli emasimini, lapho kufe khona abantu abafika phose amajuma amane kwaphepha inani phose elifanayo. Bacubungula ohlele indizamtshina le bathi ilakho ukuba idutshulwe leRussia. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usanda ukuthi lo awubanga ngomnyaka omuhle kulizwe leIran. Ababancedisayo iHezbollah leHamas yabhidlizwa. Umngane weIran oseduze onguhulumende kamnumzana Assad eSyria lawo sowabhidlika. Sokulobufakazi bokuthi izikhali zeIran ezamamissiles azilamandla. Umvikela walo emoyeni sowachabalala. Lanxa selixega eleIran, uhulumende walo uqhubeka isebenzisa isandla esilukhuni ebantwini bakhe, ikakhulu labo abamsolayo kumbe asebaveza indaba eziliqiniso lolwazi. Umzekeliso walokhu uvele ngenyanga kaMpalakazi, lapho intatheli zindaba uReza Valizadeh olobuzwe bubili obe-Iran lobeMelika owagwetshelwa ukuhlala iminyaka elitshumi entolongweni esetheswa icala lokuthi wancedisana lohulumende oyisitha. UValizadeh wayesebenzela umsakazo othola imali yokusebenza kuhulumende weMelika oweRadio Fada, oyingxenye yoweRadio Free Europe, Radio Liberty, okuluhlu lunye lomsakazo weVoice of America. Wasuka lapho ngomnyaka ka-2022 wasebenzela eminye imisakazo yolimi lwesiFasi kunkampani efanayo. UReza Valizadeh wabuyela e-Iran esiya kwethekelela umndeni wakhe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka, wabotshwa ekupheleni kwenyanga kaMpandula. Uthethwa icala aletheswayo ngenyanga kaLwezi, akulamtshutshisi owayekhona okwenzakala kabili. Umahluli kwaba nguye othatha leso isikhundla. Phezu kwesigwebo sakhe seminyaka elitshumi esentolongweni, uValizadeh wagwetshelwa ukuthi engavakatshi okweminyaka emibili, wetheswa leminye imigoqo. Okwamanje uvalelwe entolongweni ye-Evin, njalo abantu abavunyelwa ukuthi bayimbona. Emhlanganweni lentatheli zindaba, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Matthew Miller wasola isigwebo esetheswa uValizadeh, wathi kufanele akhululwe ngokuchesha njalo kukhululwe bonke ababotshelwa okuphathelane lezombusazwe elizweni le-Iran. Uhulumende we-Iran uyanyathezela amalungelo okwethulwa kwemibiko ngokwethusela ukubopha abantu, ukubaphoxa ukuthi bevume amacala abawetheswayo lokusebenzisa udlakela kuntatheli izindaba e-Iran. Umbiko owethulwa inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Reporters Without Borders, omnyaka onalo oka 2024, uveza ukuthi ele-Iran liyephula amalungelo ngoba lingelesi 176 kuluhlu lwamazwe angu 180 abikwa esenza okufanayo. Kumbiko wakhe womcimbi wesintu oweShab eYalta, lapho abe-Iran abathakazelela ubusuku obude bomnyaka, isikhulumeli umnumzana Mela wathi ngelanga leli eleShab eYalta siyagcizelela usekelo kubantu be-Iran, isibindi sabo behlukuluzwa lokuzimisela ukuthi bekhululeke kuyisibonelo emhlabeni, simi labo kumzabalazo wabo, siyazi ukuthi ikusasa ekhanyayo iyeza.
Le yimbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, inhlanganiso elwisana lokuthathwa kwezidakamizwa eZimbabwe iqhuba umkhankaso wokukhanga abatsha ukuba betshanele njengu icocaine, imbanje, icrystal meth lokunye okubenza bevuke eseganga. Ungqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebizwa ngokuthi eyethu ekhokhelwa ngumbusi Dube ohlala kwele Bhilithani isanda kuqhuba umkhankaso omkhulu wokulwisana lezidakamizwa owenzelwe eHighlanders FC Clubhouse obekulamaqembu omdlalo wenguqwa isithupha. Amalunga enhlanganiso leyathethe leli thuba alimukisa abatsha ngobubi bezidakamizwa. Umkhankaso lo bekulamaqembu abesilisa amane athi izinsizwa, amavevane, Bulawayo Legal Practitioners, lezitha. I-Highlanders Royals leZimbabwe Republic Police bezikusibaya sabesifazana. UDube uthi izidakamizwa sezibulele ingqondo zabatsha lasebekhulile abaningi eZimbabwe.
Bulawayo isihlaselwe ngumkhuhlane wenjengo. Njengu isiqede abantu abaningi, abanye basikhuluma nje basengutsheni. Bethi befika engutsheni kukhanya ngani kuthiwa hayi ulapha ngenxa yengqondo. Ingqondo ngesikhiwa bathi mental health issues. Ziyahambelana, zibambisana lenjengo.
UDube uthi ulethemba lokuthi umbiko wabo usabalele emphakathini kulandela ukuqhutshwa komkhankaso lo eHighlanders Clubhouse. Umqondisi weRichard Bice Trust, inhlanganiso layo elisana lokuthatha kwezidakamiswa, layo ibisemkhankasweni lo. Umqondisi wayo nguZenzo Siwela.
Siyabaxwayisa ukuthi injengo iyabulala. Kwenzalo kufuna baxwayisa abantu ukuthi abantwana mabengabamukeli, bamukele idrink evulweyo. Ikakhulu these days bahlanganisa injengo le Pepsi. Konke lokhana kuyabe kumnyama ungakhali. Kodwa isizwe sakithi sifuna abantwana abazakhula bekwazi. And sinazi ukuthi ama-drugs avele doesn't enhance skills, it destroys mind. Lako futhi abantwana iyabenza ikusasa yabo isiphele masinyane.
Owaye ngumdlali wenguqu wake wadlalela iHighlanders Monomotapa kanye leTP Mazembe DRC Mthulisi Maphosa ube ngomunye wabadlali beAmavevane abaphatheke kumkhankaso lo.
Lapha besibuye sizofaka i-awareness about ama-drugs to abadlali bhora. Sinezama former players sifuna ukunceda abafana ukuthi say no to drugs. Ama-drugs alimaza abantu ababuyisele emuva, ayenza ukuhlukumeza lokudubekisa abantu. I think i-tournament leyi ibe success ngoba ifake i-awareness ebantwaneni abancane lebantwini abakhulu kuba kwazi izingozi zama-drugs.
Baningi akade besemkhankasweni oqoqwe nguDube. UJabulani Mahlango weqembu leBulawayo Legal Practitioners uthi bathakazelela ukwenziwa izinhlanganiso ezilwisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Sihlangana lapho ema-courtrooms ngale kuningi. Uzathola ukuthi amacala amaningi ayenzakala as a result of drugs and substance abuse.
Inhlanganiso ezilwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa zithi abatsha bayisilinganiso sokufika phose amachuma esithupha ekhulwini 57% basengozini yokulahlekelwa impilo zabo ngenxa yezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 kobolawayo, ngingungqwele Dube.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, majaha lezintombe lenza umsebenzi omkhulu kangaka, siyalibingelela. Mina ngikhulumayo ngikhonapha kwele nkaya esigodini sikababa usikhobogobo usigubudu madoda. Hayi hayi hayi, ngicela ukucebisa upresident u-Emerson Mnangagwa ukubana abantu osebenza labo kabathembekanga madoda, bambhoda ngale ikwilizwe lisifa kangaka, abantu behlupheka. Kananzelele kati abacebisi bakhe bamcebisa njani ubaba lapha. Hayi madoda, mna mbona ngani ubaba lokala cala lo abantu osebenza lapho, yena ungawuya kwenza ngawuyehle esihlalweni alandele isisekelo sombuso. Abaphi bona labo abafunayo, sibone ukubana baza kwenzani. Phela yibo futhi amasela. Uyabonga madoda, aphilani ngegama lenkosi.
Siyabingelela, siyabonga Studio 7. Siyadana ukuzwa inkulumo ezikhishwa ngamadoda lawa ezanu obelief gawule, besehluleka ukuthi uma kuthiwa bayaphiwa iplatform labo baziphendulele ngokweqiniso ukuthi ilizwe leli laze lalimala kangaka laba amahlaya umhlaba wonke. Ilizwe lali i-best Africa, kuhambe njani? Ma izikhulumele zithi kubantu bezanu, lina labo president benu bezanu kusukela kuMnangagwa kuze be kusukela uRobert Mugabe uze fike lo sekhona, lehlulekile lenkani. Into eliyithandayo ukucindezela abantu abalomunye umbono, liyababopha liyababulala libaqhubeka ejele. Konke lokho believe God basakuphika namanje. Ogawule ingane zabo zikhona nekhaya khonapho, ukuthi school fees manje njengoba sizovulwa imali yeschool fees eprimary school emakhaya khonapho echolotho la kuhlala khona ubelief gawule.
Salubonani basakazi kustudio 7 nabalaleli, ngokukhuluma ngu-Alec Nyati Matobo Case esigabeni sakumazwi. Sinyamuzwa ubelief gawule ephikisana lapha lomlalazi la ngoba uyawavuma ukuthi ilizwe libulawa ngamasela. Mna ngifuna ukuthi athi bake bazibuze kakhulu kuzala umphimbo, kuvela ngaphi ukuthi umuntu abe nemali ngomnotho odlula kasikhombisa noma kalitshumi kule lizwe lakhe? Yena lokho ukuthatha ngakho, abantu elizweni behlupheka, izibhedlela kungela lutho, ezikolwe ziyawa, kumoshakele, abantu bayalambile.
Studio 7 jitshona njalo. Studio 7, ngicela ukuthi impela leke lifundele i-audio yami efika mpela, ngoba yinto ebalulekile le. Okuthi kanti ma kuthiwa abadala bayahola inhlanyelo, kubuye kuye kubhadaliswa abadala inhlanyelo, kuthiwa kubhadala ama-$12. Kanti ama-$12 lamba kuthiwa ukuhola nokuthenga yini inkinga? Yiphi umehluko lapho? Ngoba bayabhadala abadala lapho kulesinye isigaba lapho kithi. Mpela bayabhadala abadala, babhadalisa ama-$12 yobo sobhu. Kuyikuthi le into ibuya ku-government noma ngeyabo bayazenzela nabo, sibefuna ogogo abanganamali abanganabantwana kuphi abakuphi abasebenza abayitholi phela le nhlanye. Even kwawena usebenza ikuthole unganalutho, unganawo le $12, ikudlule le nhlanyelo ungayitholanga. Kodwa kuyikuthi iqinisa lokho yiko esakulwelayo yini, njalo yiko futhi esakuvotelayo yini ukuthi kube nezinto ezinjalo, ukuthi into nayiphi nayiphi seyifuna imali, kuthiwa kuyaholwa kodwa kuthiwa kubhadala.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling.
Namhla kuWhat's a Friday silohlelo lokugqiba umnyaka ka-2024 sikhangela imisebenzi yabanye abaculi baseZimbabwe abashaye kwazwela lo nyaka, uJays Maravini, uNkwali uBusimhlanga, loNomina. Asizweni bexoxa lo-Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Umnyaka ka-2024 ungumnyaka ophumele kakhulu kwabanye abaculi. Umculi olodumo owe Afro Jazz, uJays Maravini, bekumhambela lonyaka.
Umnyaka lo ube umnyaka engathi umnyaka omuhle kakhulu. Zikhona izinto ezithile ezinhle ezenzakileyo, ikakhulu ekhanyeni lemsebenzini wami, ikakhulu ukuthi uthole nje imisebenzi njengokuthi singathi ngamashows. Lo nyaka ngirecordile album entsha engizayireleasa ngoJanuwari. Libe lo mnyaka omuhle Jazz Marabin one time.
Samathendele nanka yana haye samathendele tendele samathendele nanka yana haye samathendele tendele
Bomose emhlanga the Queen of Abenguni udume ngokuthi ligidela mphakathi ucula umdumo wesintu eseLondon uthi usebenzile kakhulu lonyaka.
Umnyaka lo ube muhle kakhulu, ngifuna ukubonga uNkulunkulu lalabo abangembetheyo abahamba lami ngoba ngiyenelisile ukurekhoda idlalade elilengoma ezilishumi lambili 12 songs ubizo lwami My Dynamic Calling. This is an album that's very close to my heart. Bengicela ukuthi lilalele ubizo lwami by Busi Mhlanga. Lingixhase bantu bakithi.
Sichama feel it kuyenzeka. And now I know.
Kukanti uNomina ucula imidumo ethiyeneyo ehlanganisela lamapiano. Ujabule kakhulu ngokukhethwa ngabalaleli bemculo ethiyene emhlabeni wonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi ocula kulo hlonzi ukudlula abanye bonke kuma BET Awards ka-2024.
U-2024 uphela kahle, uphela kamnandi nge-success enhle. Bengiye London ngathatha nayo awards international recognition. International X into enhle kakhulu enjabulisileyo. So ngiyabonga abalandeli labo bonke abasupportayo abaphathise abasupportayo. So I'm so excited. Ngiyabonga kakhulu umnyaka lo umnyaka omuhle
into zabantu lami yangise mayu usmamondiyasa
umculi wengoma ze-Afropop uNkwali inengilimazi ngengoma yakhe unyawo lwami lohalala lozikeyi uthi umnyaka 2024 umvulele amathuba amaningi.
Lo nyaka ngisebenze kuhle kakhulu, ngaphuma ngaya e-Europe ngaphinda ngaya e-Canada lapho engikhona kathi singikhipha i-album. Isingo yami ethi sengihamba izaba ngenye yezingoma ngizasikhipha ku-album yami next year.
Abaculi bakithi abaningi bathi basebenza gadalala bezama olondoloza isintu sethu. Besilo Jazz Marabini, Busi Mhlanga noMina loNkwali kuhlelo lethu lokuvala umnyaka ka-2024. Ngiyimela abanye bami, Voice of America Studio 7, sithi happy new year. Halala.
Mayu yus mamondi asa, into zabantu lami angisenzi.
Thank you.
Ake siyabonga kakhulu ezathisa sibanda labaculi libe umnyaka omutsha omuhle. Ake mina umthemba sithembayo luphetha lapha-ke uhlelo lethu i-live talk yalandela ikho lokho.